VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 27 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
ngizokuzoba nenkonzo every evening until azaya ku burial place yakhe nge Saturday, but nge Friday kuzoba le memorial e White City. Siza announce ama ukuthi isikhathi bani ku 100 years.
Umzimba kamoyi uDr. Dumiso Dabengwa ufikile lamhlanje kobulawayo lapho wamukelwe emgundleni indizamtshina ngamakhulu lamakhulu abantu abagoqela abalandeli bezapho.
Kunengi ke konke kumele kwenze kulungisa umuzi. Xa sesibuzise umuzi kumele ke sesibutshenise sikhangele ukuthi ilizwe ke sizalilungisa njani. Njengokubona izinto zimandondolo.
Umhlangano omkhulu webandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ugqitshiwe ngokukhetha abasekeli bakamnumzana Chamisa abathathu ababalisa umnumzana Weshme Ncube, umnumzana Tenda Ipete lonkosikazi Lynette Karenyi Kore. Elemelika namhlanje linanza usuku oluqakathekisa amaqhawe atshona ivikela leli lizwe le-Memorial Day. Kodwa umongameli Donald Trump ubengekho elizweni esekwethekeleleni kwele Japan. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umzimba kamoyi uDr. Dumiso Dabengwa ufikile namhlanje kobulawayo lapho wamukelwe enkundleni yendizamtshina ngamakhulu lamakhulu abantu abagoqela abalandeli bezapho. Lanxa umnumzana Dabengwa iphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, iningi lenkokheli kahulumende alibuyanga ukuzokwamukela. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Abalandeli bebandla lezaphu bebehlabela lapho besalinde isidumbu, kodwa lapho indizamtshina isehla kuthule kwathi cwaka kwazwakala izililo. Umphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ube nguye yedwa isiphathamandla sikarhulumente ebesiphakathi kwababuye ukuzokwamukela isidumbu sikadabengwa. Kude umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obekhona izolo kabuyanga lamhlanje. Abemuli bakubeka obala izolo ukuthi noba nje besamukela inhlonipho yeqhawe lesizwe ePhiwe uDabengwa, lokho akusoze kubenze baguqule asebekuhlelile ngomngcwabo wakhe. Isidumbu sithwalelwe eNyarazo eDonington lapho sizagcinwa khona aze ayebekwa. Uzulu wakobulawayo ulayinile eceleni kwemigwaqo kwathi labo abakade besedolobheni baphume emahofisini ngesikhathi imoto ebithwele isidumbu idlula. Umnumzana Strike Mkandla unobhala jikelelwe ebandla lezaphu uda kubakhathazi ngithola kancane ungabuyi kwenkokheli kahulumende ukuzokwamukela isidumbu.
Abakhokheli bakahulumende benze esikufuna thina ukuthi nxa bengancedisa bangene lapho abangancedisa khona, but umsebenzi lo kwasuka kuhulumende uDabengwa kwakho kuhulumende kulephosabe le minyaka engu-12 engekho kuhulumende, njalo ungaphathekanga umuntu obesebenzela ephila kanzima. Kasifuni ukuthi bese kugcwala ubucococo bukahulumende angade kuthiwa ngumuntu obevele bemhlonipha isikhathi esiningi. So ku-right khonokho kuqondile sibili, yikho besivele sikufuna.
Amalunga webandla leZANU-PF aze kulumbuthano abalisa amakhosikazi u-Angeline Masuku lo-Unisandi Moyo kanye lomnumzana Absalom Sikhosana yena othe balahlekelwe.
Ebeyindoda emadodeni ikakhulu nxa ngikhuluma ngesikhathi lapho engasebenza khona layo siyiZANU-PF sisonke. Wayengukhomanda wethu sisempini silwela ilizwe, sezekhaya wabe ngu-MP wethu wasikhokhelwa ba ngumminister saba sonke ku politibiro sikhuluma izinto ezakha isizwe seZimbabwe. So mina namhlanje ngizwa ngilahlekelwe madolonzima angilamandla nqa inkokheli enjengoDubenga isisukile phakathi kwethu.
Unkosikazi Mildred Mkandla olilunga lezaphu uthi sebesele lo mlando omkhulu wokufeza izifiso zikamuyi.
Thina esiseleyo sisele silenkalakatha yendaba okufanele sisale siyisunduza. Ngilethemba ukuhamba kukababa kuyasitshengisa sonke ukuthi kufanele siqine, sibambane, sipheze lokhu ayekusebenzela. Ngoba nxa singakwenzanga lokho siyabe simbuyisele kakhulu emuva ubaba. Thina siyakhala kodwa njalo siyabonga wa-celebrating impilo kababa.
Umne wabo kamuyi, umnumzana Sipho Dabengwa, wazise ukuza kwenzakala kusukela lamhlanje.
Sokuzoba nenkonzo every evening until azaya ku-burial place yakhe nge-Saturday. But nge-Friday kuzoba le-memorial e-White City. Siza-announcer ukuthi isikhathi bani kuhanja njani.
UDabengwa uzabekwa kibo lapho adabuka khona emanxeleni entaba zinduna ngoMgqibelo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikobulawayo ngu-Albert Ncube.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ligqibe umhlangano walo we-Congress wokuqhutshelwa eGweru namuhla. Laphuma le nkokheli entsha egoqela abasekeli bakamnumzana Chamisa abathathu ababalisa umnumzana Weshman Ncube, umnumzana Tendai Biti lonkosikazi Linette Karenyi Kore. Abanqotshiweyo ezikhundleni lezi bagoqela umnumzana Morgan Komichi, umnumzana Elias Mutsuri, uLilian Timvius lonkosikazi Tracy Mutiniri. Onqobe ukukhetho lokudinga umgcini sihlalo webandla ngunkosazana Thabita Khumalo, yena obencintisana lomnumzana Joel Gabuza lomnumzana Bekithemba Mpofu. Umsekeli kaMakhumalo ngumnumzana Job Sikhala. Unobhala jikelele ngumnumzana Charlton Hwende, yena onqobe obekulesi sikhundla umnumzana Douglas Monzora lomnumzana Daniel Molokele. Umnumzana David Coulthard nguye osengumphathisikhwama we-MDC. Ibandla leli liphumele izinqumo ezijiyeneyo ezigoqela esokuthi kumele kuqhutshwe inkulumo zokudinga isisombululo kunkinga ezithwalise izazizalwane zeZimbabwe gadalala, lesokuthi kumele uhulumende aguqule indlela aqhuba ngayo ukhetho. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabasebekeli bakamnumzana Chamisa, umnumzana Weshman Ncube.
Okokuqala besikhampena ngakho sithembisa abanikazi benhlanganiso ukuthi kumele siqale silungise umuzi wethu, silungise izinto ezisuka zicaphule ziphambanise amalunga ephathi, into ezokuthi isikhathi esiningi i-administration yephathi yabe ingaqedakali ukuthi kwenzakalani, njengezinto zonezokuthi sicine sisenza i-Congress ebusuku ngama-12 ngama-1 ngama-3 ekuseni. Siza kulungisa ukuthi nxa sesifika ku-Congress ezayo konke khokho abangasenzakali, siyakwazi ukuthi amalungu ephathi abe lokukhonona ngendlela esenza ngayo ama-primary elections nxa sikhetha ama-candidates. Sithembisile ukuthi hhayi, siza kulungisa ukwenzela ukuthi ama-candidate aphume ebantwini kungabi lokucokozela, ngoba singavuma kuphela ukuthi amalunga ephathi ku-constituency kokumele bazikhethele umuntu abamfunayo. Akukho kungasikunengi ke konke kumele kwenziwe kulungisa umuzwethu. Nxa sesilungise umuzwethu kumele ke sesikusitshenile sikhangele ukuthi ilizwe ke sizalilungisa njani, njengoba ubona izinto zimbi mandondo, yonke into imbi. Ofuel bayakhwela, intengo yezinto ziyakhwela, imisebenzi kayikho. Kakuthengeki, abantu baluhlaza badanile ngenhlupho ezikhona.
Yiziphi izinqumo ezibalulekileyo ezimqoka Ncube eliphumelazo?
Zinenganyana ezokuqala ezokuthi sizalungisa njani iphathi yethu. Nxa sesiqinise iphathi yethu sizakhangela njani ama national issues enjengokuthi silokhulumende ongela legitimacy, ukhulumende ongathenjwa ngabantu, ukhulumende ongavuma ngabantu, ukhulumende wabantu abangakholwayo futhi yibo abamkhethayo.
Lo mnumzana Weshme Ncube, omunye wabasekeli bakamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Ukusenjalo amapholisa eHarare namhla abophe amalunga enhlanganiso ezulela amalungelo oluntu amabili abalisa unkosikazi Rita Nyampinga lo Sithabile Tewa egcekeni lendizamtshina ele-Robert Gabriel Mugabe International Airport ngesikhathi bevela phandle kwelizwe. Ababili laba ngabanye babantu abahlanu ababotshwe ngeviki edluleyo labo bevele phandle kwelizwe besethethwa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso weZANU-PF. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights amela uNyampinga loDewa athi ababili laba belokhu bevalele njalo alisiwe kubabona, akukaziwa ukuthi betheswa cala bani.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ulenhlelo eziningi zokuncedisa abangabayanga lokunhlupho ezikhona elizweni ezinjengokubhadalela ingxenye yendleko zemali yesikolo lokubanikeza ukudla ikakhulu emaphandleni. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wenelise ukwenza njalo ngemali ayitholileyo kumithelo yokubili ekhulwini 2% wokuthenga lokuthengiselana ngemali kumakhala ekhukhwini loba ekusebenzisa ikhadi lebhanga. Esethula ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngezemali lendleko zikahulumende eyebudget and finance namhlanje uthe ngemva kokuthatha isinqumo sokwehlisa indleko zikahulumende benelise ukuthola inzuzo ethe xaxa eyiyo esetshenziswa ukuncedisa abaswelayo.
Kule ndlela esizifakileyo ezokuvikela laba abadubekayo, ama-households abantwana abangelabazali who are head of those households, asebekhulile abadisabled, sibanika ukudla emakhaya nasemadolobheni, njalo sibanika izimali lokuthiwa ngama-cash transfers, njalo izimali sizivake ku-BIM ukusupporta laba bantwana abavele ezibulini ezingakwanisiyo in terms of education, kula ku-healthcare nokudla. Wonke lokho ndawonye kuyancedisa, kuyaphathisa, sibele ukukhangela laba abengenelisiwe.
Qhubeke ethi uhulumende usebenzise izigidi ezilithumi lasithupha zamadola 16 million ekuncediseni abaswelayo lonyaka kuphela. Uhlelo lokubhadalela intandalo imali zesikolo lwe-BIM luthole izigidi ezithoba mnembili zamadola 8 million kunyanga ezintathu zakuqala zomnyaka, kuthi leyo ephiwe abaphila ngobugoga ibizinkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amahlanu 250,000. Ugatsha lwezempilakahle lwathola amadola edlula kancane isigidi 1.3 million. Uncube uphinde wathi kuzaqhubeka njalo engezelela izisebenzi zikahulumende eholo. Utsho lokhu ethimbisa ukuthi ukuqonga kwentengo kuzaphela esikhathini esifitshane esilandelayo ngemva kokuba umkambo wemali emabhanga owe-Interbank Market usiqinile, oyiwo olakho ukuthi imali yaphandle edingwa ngamakampani ukuze alungise impahla itholakale kalula.
Ukuqonga kwentengo kwenziwa yi-parallel market, yi-black market. Yikho kuyisiqoqela, yikho kwenza ukuthi intengo zikhwele. Into esihlala siyitsho nje ebantwini ukuthi hatshi bakithi, asikho ukuthi khona i-US dollar bond note ingakhwela, sekumele akho intengo zikhwela, akutsho lokho. Esikwenzayo njengohulumende sifuna ukuthi abantu bayithande njalo babe le-confidence ku-interbank market le esiyifakileyo.
Kodwa inhlelo zokunikeza abantu ukudla le mali kukhanya azikaziwa ngabantu abaningi ngoba ukubhalisa kwamabizo ukuze batholiswe lolo sizo kwenziwa ngendlela eziphansi. Abanye bathi loba kusaziwa ukuthi uhulumende ubencedisa intandane kuhlelo lwebhimu uzamele angene emaphandleni lasemadolobheni esazisa abaswelayo ukuthi babekwazi ukuthi kulohlelo lokubancedisa aluqhubayo. Unkosikazi Nyasha Gamu yena oyisakhamuzi seHarare uthi umangele ngokuthi kulosizo olunjalo oluphiwa nguhulumende kholo.
Uhulumende lokho akutshoyo wenzelwa banjani vele, kuphiwa banjani? Awazake sikuzwa sasibone thina, zasibona abantu bencedwa nguhulumende thina. Abantu bancedwa nxa ngamachurchi kumbe abantu nje laba abalozwela khona uhulumende wethu. Hayi akulanto enjalo, asiyamangala thina.
Abanye bathi loba uhulumende ekhanya ezama ngazonke indlela ukuthi aqede udubo lokuqonga kwentengo uzolubhidlize ikholo labantu abaningi elizweni kuzamele aqede umsebenzi womkambo wemali yensitha oyobangela ukuqonga kwentengo. Umnumzana Themba Moyo uthi iparlamente kumele ilawule umthetho ovumela ukusetshenziswa kwemali ezishiyeneyo elizweni kusale eyodwa.
Iparlamente kumele ifake umthetho wokuthi sibe nemali enye, ibe imali uhulumende apha izisebenzi zakhe, ngoba ukuthi izitolo zithi zafuna i-US dollar sibuye lapha uhulumende uholise abantu bakhe ngama-bond notes akusuke kwenze.
Uncube ukhangelele ukwethula umbiko oveza indleko zikahulumende kusuka ekuqaleni komnyaka kunyaka kaNtulikazi, lapho aza kwethula njalo inhlelo ezibhekane lokulondoloza kwentengo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Ku-Life Talk lamuhla siqhubeka sikhangela impilo kaMnumzana Dumiso Dabengwa awunikezwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kodwa engasoze engcwatshwe emathuneni awe-National Heroes Acamp. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lePhalamende lawele Australia bavote bekhipha umkhokheli walelo lizwe esikhundleni uChancellor Sebastian Kells besithi kaselathemba lobukhokheli bakhe ngemva kokuphuma kwembiko yokuphatheka kwakhe endabeni zenkohlakalo. Uhlelo lokuvotela umkhokheli osakhulayo lo oleminyaka engamathumi amathathu lambili 32 yokuzalwa ukuthi asuke esikhundleni lukhokhelwe ngabe bandla eliphikisayo lama-Social Democrats. Elemelika namhlanje belinanza usuku eliqakathekisa khona amaqhawe aleli lizwe ele-Memorial Day. Umongameli Donald Trump engekho elizweni esekwethekeleleni kwele-Japan. Umsekeli kamongameli uMike Pence nguye ocine ekhuluma embuthanweni wokukhumbula amaqhawe wenzelwe emathuneni awe-Arlington National Cemetery duzane le-Washington DC. Ikhanseli yakobulawayo ndawonye logatsha lukahulumende olwezempilakahle basungule umkhankaso wokuhamba ezikolo lezibhedlela besipha abantwana abangamankazana umuthi obavikela kugcikwane le-human papillomavirus elibangela imvukuzane yesibeletho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Leli lihlandla lesibili lohlelo oluqale ngomnyaka odluleyo olusungulwe lamhla lugqitshwa ngolwesihlanu. Amantombazana aleminyaka elithumi kusiya kwelithumi lane yibo abaphiwa lumuthi wokubavikela kumvukuzane yesibeletho. Udokotela Solayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo kobulawayo, uchasisa ngengozi yomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho.
Namhla udaba esilukhulumayo ludaba lolo olabo mama abanatha amaphilisi amagcikwana kuthiwa ngama-ARVs. Lento esibakhanya ibabulala kakhulu ukuthiwa i-cervical cancer oyikho khona ngesintu esithi imvukuzane yomlomo wesibeletho. Kukhanya omama abaningi laba bayenzwa i-screening hayi akula nkinga kodwa inkinga ilapha kulaba umama abanatha amaphilisi kusuka ukukhanya ingani umkhuhlane lo uyababamba kakhulu masinyani ukuthi uyathola ukuthi inyanga ezintathu siya ku-6 months umuntu usedliwe umkhuhlane angasa-operate.
Uyaqhubeka udokotela Ngwenya ethi imvukuzane yesibeletho ingahlangana legciwane le-HIV ilumatha ngamandla.
Ye, okaningi umkhuhlane wemvukuzane lo womlomo wesibeletho kule virus okuthiwa yi-human papilloma virus HPV. I-virus le ingama-type amaningi kakhulu. Kulezinye i-type ukuthi ingakubamba imvukuzane iyaphuma masinya ube le mvukuzane. Kukhanya ukuthi nxa umuntu enatha amagciwane imvukuzane le ibisisebenza ke le gciwana lele le-HIV. Lokhu kukubili ke imvukuzane yakhona ilumatha okwamagama.
Uxwayisa omama ukuthi bengavilaphi ukuya esibhedlela ukuyahlolwa impilakahle yabo ukuze bathole usizo masinyane.
Njengoba kunjalo mina ngizama ukuxwayisa omama ukuthi ngabe kwenzeka ukuthi bahambe bayekhangelwa lokhu ngesikhathi 6 months bekhangelwa behlolwa ngama-pap smear kubodokotela ukuthi abalakho okusaqalisa ukuthi kube yimvukuzane ngoba imvukuzane iyabe sekuthulete. Njalo labo mama sebaqeda esithi completed family sebaqeda ukuba labantwababo ukuthi ifamily yabo hayi siyenele. Labo mama ngiyabaxwayisa ukuthi bangakhuluma labodokotela nxa bengakhiphi isibeletho sisesiphume konke lo mlomo waso bona impilo yabo ingaba ngcono kakhulu. Yikho ngakho namuhla.
Unkosikazi Sanele Mpofu umzali womntwana oyintombazana ohlatshwe ijekiseni yokuvikela igcikwane le-HPV ngomnyaka odluleyo.
Mina inkazana yami e-grade 7 yavaccinethwa ngomnyaka ophelileyo ngenyaka yona leyi ekaMay evikelwa ku-cervical cancer. Vikele uthe lapho esevaccinethiwe last year kazange sike sibone any side effects. So ngithanda ukuqonqosela omama maybe mhlawumbe yabusesaba ukuthi maybe umntana nami kuzaba lokhu lalokhu ngemva kokuvaccinethwa. Nithanda ubaqonqosela ukuthi hayi kababuye owami nginje ngiyafakaza ngithi kazange abe lama side effects. Siyabonga kakhulu kuhulumende ngoba nxa singathi siyakhangela thina ngathesa abantu abadala abaningi bethu bahamba ngendaba ze-cervical cancer. So siyabonga kakhulu lo umkhankaso othe wathathwa nguhulumende.
Ikhansili yakoBulawayo kanye lohulumende bethule umbiko wokuthi umkhankaso wokuvikela igciwane le-HPV uyaqala lamhlanje ngomvulo usiyaphela ngolwesihlanu. Abakhangelelwe ukutholiswa lumuthi ngamankazana aleminyaka elithumi kusiya kwelithumi lane ezikolo lasemtholampilo eseduze labo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi kufanele ikhansili yaleli dolobho ifake izibholane emalokitshini angelazo ukwenzela ukuthi uhlupho lokusilela kwamanzi lube nganeno. Lokhu kwenzakala ikhansili yakoBulawayo isiqoqe umhlangano wesiphangiphangi ngolwesithathu kuyona le iviki ukucubungula lolu daba ngoba isithi ukusilela kwamanzi emadamu sokusesibangeni esibi kakhulu. Izakhamizi zicitshelwa amanzi okwamalanga amabili ngeviki kodwa zithi ikhansili yayilandeli ngemfanelo okuhleliweyo. Isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisampofu ubikwa isithi ukuswelakala kwamafutha ezimota elizweni kwenqabela umanisipala ukuthi athumele amatanka amanzi ama-bowsers emalokitshini abe engelawo. Umgcinisihlalo wezakhamizi zakoBulawayo umnumzana Ambrose Sibindi usichasisela okuningi okufunwa izakhamizi.
Besicela ukuthi kukakhulu kuzakhamizi lathi singesane le-council kwenzela ukuthi into lezi ingasikhathazi. Nxa singabona i-timetable yana siyilandele sihle sama ukugcina amanzi eneleyo ukuthi lathi senelise ukusebenza. But okwakhathi siqiniswa yikuthi hlupho luba khona yikuthi kwezinye indawo amanzi kebafanele kwamanye ama-sepa fayele ngayo abuya enxa yesithi abuye njenganamuhla kodwa uthole ukuthi ayehluleka ukuya ngesikhathi enxa yefayele abuye ekuseni agcine kuya ntambama. Kodwa esakunanzelelayo ukuthi nxa kube njalo i-council la iyagcina ilethile ibhawuza engxa ibhawuza yokuthi waba nehlupho lokuthi wabona sokulamalayini amade ngenxa yokuthi abantu ba bengazilungiselanga ukuthi baze bafike kuleso sigaba. Shisho ukuthi ngayo i-council iyafaka amabholo basebenzise ekugezeni bahambe basebenzele ama-toilets.
Uhlupho lolu luphatha njani izakhamizi soluhlangene lokokucitshwa kwamandla amagetsi lokunye?
bese elapha eZimbabwe kumbe lapha kobulawa ihluphe silale ukuthi izakhamizi zifana lengidi ngathi yalunywa ngathi yacha ngoba uzananzela ukuthi akusakhala ngamanzi akusela amagesi akusahambeli futhi ngoba ngazo kumnyama kusahambeli sibona ngathi ihlupho lesilalo kathi esiphoseleli zikhansil engxenye la uhulumente sofanele zabe ukungenela zama ukuthi zakazisungisa ngendlela ngawo uhulumente vele uyafaka amanye amadamu uhulumente ngiyokufanele alungisele ukuthi yi-raw order ukwenzela ukuthi ikhathi yenzeka ukudrawa so sibona ngathi la madamu asekhona okwalesi sikhathi phose asemalutshwana uhambelana labantu i-population yesilawo kobulawayo so-ke besikhuluma ukuthi hhayi njengezakhamzi ukuthi uhulumente lakabona okokwenza le zambe ethota fodele kade yakhulunywa but ikhanya ayipasi but khanye ngabhasi uhulumende kabe lamanye ama-alternatives ukuthi at least enelise ukuthi afakele abantu amadamu eduze kodwa bese sithi lo council kazama ukuthi lapho ongela ama-balls khona azama ukufaka ama-ball ukwenzela ukuthi at least abantu baphathiseke ngesikhathi sokunzima
uhlupho lwamafutha izimota-ke
njengezakhamizi besitshelwa futhi lapha sinanzela i-council isitela isithi yona kwezinye indawo velele imota zenezo ezithwala izinto azisoke zenelise ukuba khona ngenxa yokuthi akula diesel kungaveli khonapho ungakhanyela amalayini akhona amadizi athola ukuthi silamaroli amakhampani ofanele ngayo asebenza abhizi alayini le emagarajini lapha le diesel yakhona ingekho sibone ke Zimbabwe kwenzakalani and khonoko sikhuluma nge-economy efileyo sibona ungathi khathesi umoya idiesel le ndaba yamagesi hhayi i-economy yeZimbabwe sibili sisiye emangcwabeni esigqitshelwa asibone kule nto ezalunga
lo mnumzana Ambrose Sivindi umgcini sihlalo wenhlanganiso elondoloza amalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekhona le kobulawayo
lokhu kuvela ngemva kokuba amanzi eqhubeke silela endaweni
Uthele kancane wonzulu Ehenkile ipipapalaza Awuthele kancane wonzulu Ehenkile ipipapalaza Awuthele kancane wonzulu Ehenkile ipipapalaza Awuthele kancane wonzulu Ehenkile ipipapalaza Wemalu Hey, look at the jala.
Singekehlukani namhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Isidumbu sikamoyi uDr. Domiso Dabengwa sifike namhlanje kobulawayo lapho esamukelwe enkundleni yendizamtshina ngamakhulu lamakhulu abantu abagoqela abalandeli bebandla lezapho ayelikhokhela. Umhlangano omkhulu webandla leMDC oweCongress ikhethe ababalisa umnumzana Weshme Ncube, umnumzana Tendai Biti, nonkosikazi Linet Karen Kore ukuthi besekele umnumzana Chamisa. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.